kasibone ngasolinye okudingakala kuleli lizwe i-transparency le-accountability yezimali ezitholwa nguhulumende. Ikakhulu ngokwesibonelo nje singakhuluma ngeMarange Diamonds. Kuyini esakwenzayo? Sajabula sachaya ingungu sathi sesithola ama-diamonds lathi siyafanana labo Botswana labo South Africa. Kodwa ke we have nothing to show for those diamonds ezatholakala eMarange. Ngicabanga ukuthi ngabe amatshelana abanjwa ngendlela eqondileyo sasizathola ama-millions kumbe phose ama-billions. Wenzela ukuthi ke senze inhlelo zethu ezazizasiphakamisa njengelizwe ikakhulu kwezamanzi, kwezamagesi, kwezemigwaqo lalapho ikakhulu esidinga ukuthi sithole i-capital injection eqakathekileyo. Sikhangelele golide, igolide lalo kanenge nengi sibona lapha abafo bebanjwa kuma-airports lapha abanye bazi bayebanjwa sebedlule kwawethu ama-airports. I-airports yakwazile tight security kodwa ke sike sezwa abanye besiyabanjwa e-South Africa bese sizibuza ukuthi kade babe bedlule njani. So i-smuggling yiyo eyinkinga ikakhulu kulezi ezenjiwayo. Ngaphose ngithi yikho kudingakalayo nje i-accountability yama-minerals lenzuzo etholakala nxa kuthengiswe lawo ma-minerals. Yiyo eswelakala kuleli lizwe. Otherwise i-US dollar iqondile kakhulu ukuthi silisebenzise kwelakithi.
Kungani usithi kumele kusetshenziswe i-dollar leMelika? Ungachasisa?
Engingathi yibuhle be-US dollar kankomo njalo ngicebise uhulumende ukuthi akuswelakali ukuthi abantu bahole ama-thousands. Lama thousands bathwale imali eningi kakhulu ezambeni nxa kuphela inyanga. Ama-salaries angabekwa kuyona le nje i-500 ekhalelwa ngama-civil servants kakhulu ama-teachers lama-nurse. 500 nje zwi. Sike sakwenza sidlule kikho lokho. Okudingakalayo nje i-financial discipline. Uhulumende akhathe ama-foreign trips asebenze imali kuma-social ministries ayiwaqakathekileyo kanye lakuma-social services, ama-public utilities, njengamagetsi, njengamanzi, njengokulungiswa imigwaqo. Yikho laphana okumele i-US dollar lisebenze khona. Ungasincedisa kakhulu futhi nxa sithenga impahla eziswelakalayo kumbe ngithi ama-raw materials sisebenzisa i-US dollar. Uzathola ukuthi-ke sizakwenelisa ukuthi sithenge lezo mpahla ngenxa yokubana siyabe thina sile mali elesisindo. Obunye ubuhle bayo yibona obenzando kubutsho nje isisindo. Lilesi sindo ke US dollar ayiluzi ivalue masinyane nje njengale yakithi ephose ithi nyanga zonke kumbe ngenyanga eyodwa iyakwanisa ukuthi itshintshe ivalue phose kane kumbe kahlanu. Ubuhle kube US dollar futhi ikubana kuma-budget processes uyakwanisa ukwenza eyakho i-projection kumbe ngithi ama-companies akwanisa ukwenza i-budget eyomnyaka wonke bengela kwesabela ukuthi-ke imali izalahlekelwa isisindo. Okunye okuhle nge-US dollar ukuthi iya-attracta i-investment ngenxa yokuthi le value uzathola ukuthi abantu abaningi i-US dollar bayalilandela kakhulu. Sebengabuya bazehlanyela amakampani besenzela ukuthi bazuze i-US dollar. Lilungile i-US dollar ngoba noma sesikhangela ama-pensioners uzathola ukuthi umuntu lanxa nje eziphiwela i-100 and something usiya ku-200 USD ekupheleni kwenyanga iyakwanisa ukuthi yenelise ukuthi ahlanganise inswelo zakhe kusiyaphutha inyanga.